ingathi yibo ubula benhlalakahle yendoda enkanga obhedi, because whether ubekhulumela izanu ubekhulumela imathebelendi yonke uyisiwulo esikhulu, ngoba the reason why besuka besiyangena kupolitics ukuthi bafuna ukuba ngomongameli belizwe, bafuna ukuba ngomongameli wamaphathi wona lawo awakiwo. So it really doesn't make sense ukuthi umuntu owangena kupolitics ocontestayo ama-elections odanayo nxa engasapointwanga kuba nguminista ethi yena kala ambition yokuba ngupresident, kutshengisa ukuthi amadoda lawa kwesinye isikhathi amesaba upresident Mugabe to the extent ukuthi they would deny ukuthi labo they aspire to be the president, because ne-constitution ezanu akulanto e-wrong ngokuba ngupresident, ngoba upresident uyavotela. Ne-constitution ezanu yakukhuluma ukuthi hayi naw funa ule nomination ezinengemungawina, any other person can be president, yiyo phela i-democracy yakhona. But ngendlela abamesaba ngayo uMugabe sebezebethi bona abafisi ukuba ngupresident, which is basically nonsensical.
Abanye abakuzanu PF abemathebelelendi obabumphoko Jonathan Moyo labanye, ubona labo bevumelana la mazwi kampofu yini?
Mbona ngani ebandla nxa besiphakathini bathi bona abafuni ukuba ngopresident, kukanti abalali ebusuku bedinga amaqhinga ukuthi bangaba ngopresident njani. Basebenzisa itheory yokuthi hayi isikhukukazi uyaqala usilibazise nje ukhuleka amabele ukuthi usitshentshela amathiyane yaso nxa sesithe sarelaxa. So bona bafuna ukukwenza laphana ukuthi bethi no work with uGrace to make her believe ukuthi abalayo interest ukuba ngopresident, bese bemhluthulela isikhundla lesiyana ngoba laye isikhangelele. Obviously bayakwazi ukuthi mdala is turning 92 this year. In 2018 yabe le 94. Surely akula muntu ongavotela umuntu ole 94 years, whether ukuwheelchair, wese yabe efuqwa ngebhara ngo-2018.